o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhla ka 19 Ntulikazi.
Into eyenzakalayo mhlungu lwesihlanu mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawo nisatshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngavika kancane wanginyathela, although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleta imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangelele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uke wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwedisa abatsha, kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali, njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga, uPatience Maringosi, uthi ukhangelele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingela amabhuku okugcinela imali emabhanga, okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi laloba kulinyathelo elihle kusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalilamali, thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha. Yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa. Lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha, njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Mele sithwe sevelinse Harare, New Gibson Pepe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezijiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umanji unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka 19 Ntulikazi. Abe MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTry Ndiweni ngezinye zezisebenzi zeTM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokheli weMRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kwagqathi la continue nxa ukuthi umanager lowu engalungisanga indaba abantu ababoqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye sezibotshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu, mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsa atshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngasengikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganceda ngalo. Ngasengibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yona incwadi yokwesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye lababeyizisebenzi zakoTM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu zulukandaba siyaxolisa lapho silitshele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhlaka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee ye ZANU PF.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lefleki bese bakhona abayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathubo unqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelela sokusinzakala ukuthi kuya ezindingane izinto. Lanxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo, at least i foundation ikhona. Ngoba I don't expect ukuthi umntwana angazalwa namhlanje asagijima, uyabe ehlola. Kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukathi kutsho ukuthi uzabelela. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lo msekeli wakhe uNomzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugurawundi, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo?
Abantu bawukhuluma ine-Free State, abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo ivela ngeke sibale ukuthenzeka, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, they were part of the institution eyayibulala abantu ngeGugurawundi, kade sebeqhathe ngayo ama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even the ZCTU sasithi thina an injury to one is an injury to all, bona baphendule bethi ZCTU and ZANU PF are one. The same people kade sebekhohlwe into ababeyenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonoko. Kodwa ke okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi, he was part or they were part of that institution aba esenza khonoko.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni. Ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina benze sibhedlele abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelegate, uMnangagwa uyadelegate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngiyayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umlenzi wami usuchayiwe, ibroke zeligcwele igazi, ngathola i-ambulensi ngayo eMathade ngiphume kuthangi. Tomorrow so ndoayikusisa ngiyabuyela futhi eMathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesabi ukuthi uye kwamanye amarali?
Mina uyeze during the war. Phela ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya ukubulalani ma unyanga eralini, ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabe ungaphi. Nga-operator ngandikwa kula ma-fragments lana i-granate yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyakhula. Anyway, ngiyakhula shoka, ngizakhula. Ntemba ndahamba ngikontina kuya kwesikhathi.
Hello ke okay. Ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee yebandla leZANU PF, ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Inhloko kahulumende weleBhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshola amazwi edale lePhalamende eBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved.
Siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubele phambili echasisa ngokuqhakadeka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukutsho ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale umongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi sithi ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaNangagwa. Ukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabazasebenzisana layo. Kuyacaca ukuthi nje uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iparty le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgabe.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyano we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba eziphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abantwana abalithumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kweleThailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempelaviki. Umongameli Donald Trump weleMelika ukhangelelwe ukufika kweleBhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Sekwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuchiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentathele izindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo eleZANU PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga ledalela Central Committee yebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinambelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafamfuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthethe phumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengamaminista njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathethi badeploya amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZANU PF. Lokhana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehlo ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Kuthiwe enkanguyo ayethetha soze basaluthi umuntu ongayanga empini. Kathethi-ke sekungu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakutholi izaba kuphela amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa igada kancane zinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni agcine ngaphi uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sona lesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli onguyokhethiweyo amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bakasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele a-defende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala besekujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kuluhlangothi lweZANU PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezikhunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Asikhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezingameni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwango obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire ashaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire eseretayile wangena kuma-structures wakhula laye njengelungu lama-structure waza kwafika kuthina abe ngumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasosha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu? Kungakuliqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isosha likhankasela ibandla leZANU PF ngoba mina ngiyabhoda likhankasa lami ngisezani. Angikaze hlala nesosha elikhankasela iZANU PF ngoba nziwa nje umali wami ejika bana amasosha athi phuma mgabe labantwana bezobathi phuma mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolu olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana beZimbabwe bazikhethele-ke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele lapha ubaba uMnangagwa ebeqedisa itheme besivele silayo thina njengezambengo andiyakhumbula ukubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobele ngesikhathi sona leso. So which means ukubona isikhundla sobumongameli lobana buyayala kulobu busebadleni nalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo. Ngakho ke umnangagwa lapha ebeqedisa itheme evele besilayo thina siyimandete kuze ngu-2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizame pen so ke u-2018 usesikile nako-ke ilanga lokhetho selifakiwe nambo abantu sebekhankasa sesivelele-ke ukubana uzulu azikhethele-ke umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili. Amasosha mina angingaboni ikhankasela izame pen mina ngililunga lezizame pen njalo futhi ngililunga notizine elincane ilunga eliphezulu singoba ngisedale le-central committee ezalipezu angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-central committee yebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecatsha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYahya Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela eleMauritania. Ngomnyaka ka-2010, uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006, wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende weAlgeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano weUnited Nations. U-El-Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria, njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahya kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola, njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobho lakobulawayo elibulawayo esithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokuthula okusemthethweni kwalesi sipho unobhala jikelele weqembu lebulawayo esithi uWarrison Ndubiwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwa abalobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
We are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni usekelo lwemali lungatholakali lula. Ngalokho ke siqathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo esithi lihlezi endaweni yeshumilane engalaneni yemiklomelo lemiklomelo lishumilane njalo. Ngesonto abafana bebulawayo esithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu lechapungu lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo owodwa kuphela. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaranzi angamashumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe eqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizwe sezivinyelele ukudlala kufinali yalimidlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.